Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Amabandla achiyeneyo angena umhlangano we-National Peace and Reconciliation Commission. Abantu abaningi basesikhumbuzweni sikaMoyi, unkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Ezinye izizalwane seZimbabwe ezihlala kule South Africa ziyehluleka ukuthola amaphetshana okuhlala kulelo lizwe awe special exemption permits. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sihlolisisa amaphepha okuhlala kule South Africa awe special exemption permits okumele atholwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo lesi sithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.